singakakhothamisi amakhanda ethu ukuze sikhuleke. Ngizathanda ukubala okunye kwelizwi likaNkulunkulu. Ngihlezi ngithanda ukubala ilizwi lakhe, ngoba amazwi ami azakwehluleka. Angumuntu, kodwa ilizwi lakhe angeke lehluleke. Futhi lina elilandelela isifundo lokunjalo, kasibaleni kuMathewu isahluko 14 lobu busuku. Siqala ngendima 22. Futhi uJesu masinyane wacindezela abafundi bakhe ukuba bangene emkhunjini bamandulele ngaphetsheya aze amukise amaxuku. Wathi lapho esemukise amaxuku, wenyukela entabeni ukuba akhuleke. Futhi lapho intambama isifikile, wayelapho eyedwa. Kodwa umkhumbi wawusuphakathi kolwandle uchukunyiswa ngamagagasi, ngoba umoya wawuphambene labo. Futhi ngesikhathi somlindo wesine wobusuku, uJesu weza kubo ehamba phezu kolwandle. Futhi abafundi bathi bembona ehamba phezu kolwandle bakhathazeka besithi kungumoya, futhi bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane esithi, manini isibindi, yemi lingesabi. Masikhothamiseni amakhanda ethu khathesi ukuba sikhuleke. Lapho amakhanda ethu lenhliziyo zikhotheme phambi kukaNkulunkulu, kungaba lesidingo esakhiweni lobu busuku leso elizathanda ukusazisa kuNkulunkulu ngokuphakamisela izandla zakho futhi lokukhunjulwa emkhulekweni. INkosi ikhangele kuwe, ibe lesihawu kithi. Baba wethu osezulwini, siza manje ebukhoneni bakho ngendlela langebizo lenkosi uJesu. Sisazi kanye lesibusiso esiqinisekileyo leso asithembisa sona, nxa thina singacela loba yini ebizweni lakhe ukuba uzasipha khona. Silokubonga ngalokhu amazwi angeke atshengisele indlela esizwa ngayo ngokuqiniseka esilakho ukuthi usilalele khathesi nje. Ubonelezo zandla Nkosi, uyakwazi lokho abakudingayo. Ungokwazi konke, ulamandla wonke, unguNkulunkulu ongelamkhawulo. Futhi siyakwazi ukuthi wena uyazazi inhliziyo zabantu, wayazi imicabango yethu lokuba singakadalwa. Wazi konke umcabango lowo esiza kuba lawo, ngoba awula mkhawulo. Futhi siyakhuleka Nkosi kuleli hola lapho izifiso zethu zifinyelela kuwe. Khangela phansi kusukela ezulwini Nkosi, futhi uthathe izicelo zethu enhliziyweni yakho wena Nkosi, futhi usiphendule ngokwenotho yakho esenkazimulweni. Siphe izifiso zenhliziyo yethu, sithemba ukuthi yintando yakho yokuNkulunkulu, futhi siyakwazi ukuthi kuyintokozo yakho enhle ukwenza intando yakho. Siphe ukuthululwa okukhulu ngobukho bakho lobu busuku njalo Nkosi. Silisa abagulayo, sindisa abalahlekileyo, vusa labo abafileyo esonweni lasezimpambekweni, futhi ubalethe empilweni entsha lobu busuku. Makuthi sibone uJesu, siyakucela ngebizo lakhe. Amen. Lingahlala phansi. Silusizi ukuthi kasenelisi ukutholela indawo abantu ngenxa yendawo yokuhlala. Kodwa kusukela ubusuku bokuqala bathi babuyisele amaxuku amakhulu abantu, ngakho siyaxolisa kakhulu ngalokho. Futhi umfowethu Grant nje akazange athole elinye ikamelo lakhiwe, kumbe ngiyakholwa ukungokwesenxele lapho abaza kusondeza khona lokho isigabaniso. Oligugu, umfowethu Oligugu lamuhla ungicelile nxa ngingenza lokho, yinto yomnyaka ngomnyaka ukubuyela eDallas ebandleni lakhe. Ukunxuswa okukhulu njengalokho kuleli hola lapho iminyango ivaleka ngokuphangisa, futhi-ke indoda ifuna ngiphenduke futhi ngikwenze into yomnyaka ngomnyaka. Udaba, ngiyakuthakazelela lokho. Ngibe lesikhathi sobudlelwano kanye labo lokhukusa kanye lomfowethu uGordon Lindsay labaningi babo. Umfowethu Perry Green, lo ongumsekeli womhlangano ezayo phansi eBeaumont, ehlezi ngemuva kwami lapha kulobu busuku. Futhi labaningi abangani bethu, umfowethu Don nomkakhe, siyajabula ukuba labo lapha Inkosi ibabusise. Khathesi lobu busuku nje bengizama ukwenza imibiko yami nje ibe lula ngokungazwisiseka ukuze ukuthi loba umntwana angayizwisisa yona. Kusasa emini inkonzo yokuvangela uthi ngiyafisa ukuthi lingabuya lonke. Manje ngali lenkonzo emabandleni enu ngani uhlale lapho lapho ongenela khona. Akasifuni ukuthi kube lo muntu ozachiya ibandla lakhe. Futhi ke nxa ugula futhi ufuna ukubuya ukuzokhulekelwa futhi ibandla lakho lisiba lenkonzo kusasa emini, khuluma nomalusi wakho mayelana ngakho ukuze angacabangi kubi. Liyazi mazise ukuthi silapha ngokusebenzelana ukusiza umzimba wonke kaJesu Kristu lo osihambweni lapha eDallas lezinye zonke indawo. Ngakho kusasa emini ngicabanga ngehola lesibili lengxenye ngizakhuluma umbiko wokuvangela. Futhi ke sizakhulekela bonke abantu abagulayo, sidobhe wonke amakhadi wokukhulekelwa lezinto lezo ezichiyiweyo phakathi kweviki, futhi sizikhulekele zonke kusasa. Manje isifundo sami lobu busuku sinjengomdlalo omncinyane okwesikhatshana nje esilutshwana, futhi ngizazama ukungena phakathi lobu busuku njengengingakwenelisa ekukhulekeleni abagulayo. Isifundo sami ngesokuthi ungesabi. Yimi uJesu ekhuluma. Isifundo sami ngesokuthi ubufakazi elwandle. Kwakufanele kube yimini yantambama, ilanga lalimele lisiyatshona lapha lokhu kuthatha indawo. Futhi manje kwakufanele kube lusuku olutshisayo phose njengalokho okuyikho phakathi lapha. Umtshina wokuqandisa kawusebenzi futhi bayawulungisa. Yiso isizathu ngintshintshe isifundo sami ngisasele lokho engangiza kuyakhuluma mayelana ngakho ukuze ngiphangise ngaso, ukuze lingaze lihlale okuchisa khona njengalokhu. Lumgoli wenhlanzi omkhulu emva kokubona lokho ayebelakho phakathi kosuku ekhangele uJesu unkonzo yakhe enkulu. Ngingathanda ukuphila ukulolo suku ukumlandela. Kodwa uyazi ngiyathokoza ngisaselethuba lokwenza into efanayo ukumkhangela esenza izinto. Futhi ubukhulu ukumkhangela lamuhla kulalokho okwakuyikho leso sikhathi. Futhi ngilokukholwa okukhulu kuwe manje, futhi ngingaba lokholo oluningi manje kulalolu engangingaba lalo kuleso sikhathi, ngoba sibe leminyaka eyizinkulungwane ezimbili ukutshengisela ukuthi ivangeli liqondile. Futhi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ulokhe esaphila esenza njengalokho ayekwenza leso sikhathi. Ngakho silesiqiniseko esikhulu lesisekelo esikhulu sokholo khathesi kulalokho ababelakho leso sikhathi, ngoba wayengumuntu ehamba kanye lokuzitsho ukuthi wayethunywe evela kuNkulunkulu, ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu, lokuthi uNkulunkulu wayeqinisa ilizwi lakhe elathenjiswayo lalolo suku ngaye. Futhi babe lesizathu sokukuthandabuza. Izazi zenkolo zazinjalo. Futhi nanzelela, kwakuyinto elusizi, kwakulusizi sibili, ngoba zona izazi zenkolo zazingakholwa ukuthi nxa uNkulunkulu engazange aphumputhekise amehlo abo, iBhayibheli lacho njalo. Futhi belikwazi, wathembisa ukuthi wayezaphumputhekisa amehlo abo njalo lamuhla ukuthi abasoze bakubone. Babeza kuba ngabalamakhanda awomileyo abazikhukhumezayo, abathanda intokozo kulokuthanda uNkulunkulu, abephula izivumelwano, abahlebayo, abangasuthisekiyo, abayeyisa labo abenza okuhle belesimo sokukhonza uNkulunkulu, kodwa amandla akho bewaphika. Khona kanye isithembiso siphindakala. Futhi awungeke wenze lutho kodwa ubazwele abantu lamehlo abo ephumputhekisiwe ukuze kube yilolu suku. Ngemibhalo leyo uNkulunkulu ayithembisileyo, leyo ezakugcwaliseka khona kulolu suku kuleli hola, futhi sikukhangele khona, futhi siyakubona. Futhi ke abantu bayakhangela futhi benyikinye ikhanda labo futhi behambe bathi kangikuboni khona. Kuyinto elusizi, kodwa kukanti imibhalo kufanele igcwaliseke, kufanele kube ngaleyo ndlela. Ngakho abafundi laba bebekhethwe nguNkulunkulu uyananzelela uJesu wabatshela ngaphambi kokudatshulwa komhlaba wabakhetha futhi babe imbewu egcotshiweyo kaNkulunkulu yiso isizathu lapho inhlupho zibuya futhi abantu bakhangeleka sengathi bavimbele uJesu ekhoneni ngombuzo wakungela mbuzo kubo ngabazange bakuzwisise kodwa babezimisele ukungazi olunye ulutho kodwa yena wena kuphela ulelizwi lokuphila futhi babezimisele ukuhlala kanye lalo ngoba babegcotshelwe isikhundla leso futhi ke kuyikho lamuhla ukuthi amadoda labafazi labo abagcotshelwe ukuphila okulaphakade baza kuza ekuphileni okulaphakade wonke ubaba anginikeze bona baza kuza kimi lelo lilezwi lakhe futhi lokho angeke kwahluleke kulilizwi likaNkulunkulu futhi siyabona laba bafundi manje labo ababenomhlangano omkhulu lolo suku phandle ensimini enkulu ngaseceleni kwentaba futhi uJesu wayebatshelile bona manje lina hambanini phambili ngaphetsheya kolwandle phambi kwami futhi wayesiya phezulu entabeni eyedwa ukuyakhuleka futhi abafundi laba emva kokuhlangana labangane ngiyakucabanga nje khona ukuthi babesizwa njani ngoba ukuhlangana labangane futhi ke wahlukane kanye labangane khona nje ngesikhathi usanda ukujwayelana khona ke ubususithi lisale kahle futhi lokho bekuhlezi kungathi ibuhlungu benhliziyo kimi elizweni lonke emhlabeni jikelele bekuyikuhlangana labangane futhi ke ubachiye usazi ukuthi kulabangane ongasoze ubabone njalo futhi uze uhlangane labo ekwahlulelweni kungathi indaba edanisayo kungathi ngiyabona isikephe la phambi kwaso ufukele ekhunjini futhi kwakufanele kungusimoni Petro kanye lengalo ezinkatha lamahlombe wafuqa isikephe lapho futhi wasingenisa phakathi elwandle futhi bonke babezungeza lisale kahle kulabo ababesekhunjini futhi babehlaba umkhosi liphenduke njalo futhi lilethe umfundisi ngapha ukuthi aze sibona futhi libuye lizokuba lenye imvuselelo sibusisiwe kakhulu lamuhla futhi labangani abatsha bezungeza futhi wakhweza abanye bonke abafundi futhi wahlala phansi khonake ngaseceleni komfo wakhe uAndrea futhi wasedobha izigwedlo emikhumbi ngaleso sikhathi yayifuqwa kungaba ngumoya kumbe izigwedlo lezo ababezidonsa futhi ke mhlawumbe babeyabe behlezi bebabili emkhunjini ababili ngecele linye futhi babe kumbe ababili esihlalweni sinye kumbe mhlawumbe eziyisithupha kumbe eziyisificaminwembili izikhala zezigwedlo babedonsa ngesikhathi futhi ngaleyo ndlela babengabamba isikephe emqolweni waso lapho iziphetho sezikhona khonake umoya uvunguza ngokujwayelekileyo babephakamisa iseyili elibamba umoya futhi behanjiswe ngumoya ukufanele kwakuyimini echisayo ekukhangelekeni kombhalo ngaphambi kwesenzakalo lesi futhi ke ukufanele ukuba bekuthule sibili libalele imini echisayo ilanga laselitshona futhi babelapho begwedla futhi ke bakhulula futhi bazungeza lisale kahle ebantwini sithemba ukulibona njalo kwesinye isikhathi lapho bephuma bengena elwandle futhi lelanga litshona futhi kusihlwa ntambama futhi ke emva kwesikhatshana ubunyama bangena futhi babefanele sebethethe isiqubu esihle sokugwedla futhi lowo ngumsebenzi onzima lapho lezo zigwedlo ezinkulu ezisindayo zitshona elwandle futhi abaningi babo babengabagoli benhlanzi futhi amadoda amakhulu aqinileyo babejwayele ulwandle futhi ke lapho bekhangelele uJesu ukungena esikepeni futhi abalandele bona lapho khona masinyane ngani baphuma phandle lapho futhi kwakufanele ukuthi basichiye sizihambela sodwa kancinyane sengathi umkhumbi wakho uyahamba futhi ke basebeyeka uzihambela mhlawumbe uJohane omncinyane kwakufanele kube nguye owaqala ukukhuluma ngoba waye ngomncinyane eqembini Futhi ufanele kwakunguye lo owathi sengidinwa nje kancinyane kasisitiyeni sizihambele sodwa kancinyane manini okomzuzu asifanelanga sijahe akakabuyi okwamanje ngakho singalindela okwesikhatshana esincinyane singathi siyakhokha umoya omuhle futhi lapho ehlala lapho lekhanda lakhe liphansi kancinyane ufanele waqalisa umhlangano wobufakazi futhi yikho lokho engifuna ukukhuluma ngakho ufanele kube nguwe owasukuma kuqala futhi wathi bazalwane loba abantu bengabe besithini loba kanjani umuntu engazama ukungakholwa ngiqinisekile sibili khathesi emva kwalamuhla ukuthi kasilandeli umkhohlisi silandela uNkulunkulu ogcweleyo ngoba kakulamuntu ongenza lokho akwenzileyo lamuhla ngaphandle enguNkulunkulu uyazi lapho ethatha lawo mabhisikiti futhi wawahlephula futhi wanikeza ukudla abazinkulungwane ezinhlanu lapho leyo yinto engimangalisayo kimi bekungaba lo mbuzo kuze kube lamuhla manje ngiphinda ubufakazi bakhe njengokuba bekunjalo kodwa lokho wayiqeda indaba wathi ngiyakhumbula iminyaka eminingi edluleyo ngangihlala phansi duze leJordani futhi ngiyakhumbula njengomfana omncinyane ukuthi kanjani omuhle wami umama wesijuda wayevame ukungiphakamisa emini futhi angibeke phezu kwenyawo zakhe futhi angilolozele phandle egosini lapho amaluba amapopi ehluma ngaseceleni kokhunji lweJordani futhi wayevame ukukhangela ngaphetsheya kwehlane lapho abantu bethu balethwa bedlula kuleli hlane wayejwayele ukungitshela indaba zeBhayibheli enye yezindaba ezinkulu engizikhumbulayo kwakungumfazi umShunami futhi lapho umfana wakhe esefile futhi umprofethi wavusa umfana omncinyane njalo evela ekufeni leyo kwakujwayele ukuba indaba ethokozisayo kakhulu kodwa enye yezindaba ezithokozisayo kakhulu ukuthi umama wayevame ukungitshela wayesithi manje Johane ungumfana omncinyane nje kodwa ngifuna ukuthi ukhumbule lapho ukhula usiba mdala ukuthi uJehova omkhulu waletha abantu bethu phandle kweGibhithe futhi seza sidlula kuleyo nkangala sichapha umfula lapho futhi wonke okweminyaka engamathumi amane bahamba kuleyo nkangala kungela ndawo yokuthola impahla futhi kungela ndawo yokudla futhi uNkulunkulu wanisa phansi isinkwa esivela ezulwini ubusuku ngobusuku futhi wapha abantu bethu ukudla kuleyo nkangala ngoba babesendleleni yomsebenzi belandela uJehova omkhulu futhi khathesi ngolunye usuku uJehova uza kwenziwa abe yinyama lapha emhlabeni esimweni somuntu uzabizwa ngokuthi ogcotshiweyo uMesiya futhi ngiyakhumbula wayesithi njengomfana omncinyane ukuthi kanjani ingqondo yami encane yobufana yayivame ukucabangisisa izama ukucabangisisa uNkulunkulu wapha kanjani ukudla bonke labo abantu abayizigidi ezimbili lengxenye kuleyo nkangala wasithola kanjani sonke leso isinkwa futhi ngangivame ukubuza umama mama ngabe uJehova elemumbi enkulu yama oveni phezulu le esibhakabhakeni futhi wayepheka sonke isinkwa futhi agijime phansi ebusuku asibeke phezu komhlabathi ukwenzela abantu futhi izibhakabhaka zikaJehova ezinkulu zigcwele ama oveni wayesithi hathi ndodana kusasemncinyane ukuthi uzisise bona uJehova ungumdali akadingi ma oveni uyakhuluma kuphela uthi ilizwi lakhe liyabonakaliswa lapho ekhuluma ongoJehova omkhulu futhi wakukhuluma nje futhi ingilosi zakwaba phansi emhlabathini ukwenzela abantu futhi lamuhla lapho ngimbona emile laphana nikela nanzelela lokho ubonakala kobuso bakhe wakungela kuthandabuza engqondweni yakhe ngakhwela phezu kwedwala ngemuva futhi ngamkhangela lapho ethatha isinkwa leso wasihlephula futhi wasinikeza ukuba abachumayeli bakhe thina ukusabela ebantwini futhi ke lapho ebuyela ngemuva ukusihlephula njalo leso singwa sase sigcwele njalo. 40 wakwenza lokho izikhathi ezingaba ngamakhulu kwaze kwathi wonke umuntu wasutha. 40 kwaba lamabhasikiti agcweleyo athathwayo. Ngiyakwazi ukuthi angeke abe ngaphansi kokuba nguJehova, ngoba wenza njengalokho uJehova akwenzayo. NguJehova kuphela ongadala. Futhi ngiyazi ukuthi leyo ndoda kayisuye emkhohlisi, kulomdali oyedwa kuphela futhi lowo nguJehova. Futhi khathesi kuzo zonke izinto lezo engizibonileyo, lokho kungisuthisile. Ngifuna ukuthi libe kwazi khathesi ukuthi inhliziyo yami inikezwe ngokupheleleyo. Futhi ngiyakholwa ngokugcweleyo ukuthi akasuye umprofethi nje, ungumprofethi kodwa udlula umprofethi. Akusilutho olungaphansi kukaJehova uNkulunkulu ehlala phakathi kwethu, ngoba wadala isinkwa futhi waye lemikhuba kaJehova. Yikho kungamangalisi wayesithi, nga ngingenzi imisebenzi kababa wami khonake lingangikholwa, kodwa nxa ngisenza imisebenzi kababa wami futhi lingeke lingikholwe, kholwani imisebenzi ngoba iyafakaza ngami futhi itsho ukuthi ngingubani. Wakhangeleka sengathi abantu babengabe bekubonile lokho kalula. Futhi uJohane wayesesuthisekile ukuthi wayengumesiya lo u-Isaya owathi, sizalelwe indodana futhi ibizo lakhe liza kuthiwa ngumeluleki, inkosana yokuthula, uNkulunkulu olamandla, ubaba ongapheliyo. Futhi uJohane wayesuthisekile ngalokho ayekubonile umfo omncinyane esipha ubufakazi bakhe. Phose ngaleso isikhathi uSimoni Petro wathi, awu manje okomzuzu uba siza kuba lomhlangano wobufakazi, ngizathanda ukuba lolunye ulutho lokukhuluma. Liyazi angivele ngilensolo into yonke lapho uAndrea umfo wami, lo owayekhona emvuselelweni kaJohane umprofethi, lo owayefakaze ukuthi uMesiya wayesiza futhi wayeza kumazisa. Futhi ngangilokusola kancinyane ngalokho uAndrea ayengitshela khona, ngoba sengezwa yonke imihlobo yezindaba ngoMesiya layo yonke into. Kodwa lonke lina bazalwane, kumbulani ubaba wami olupheleyo, ibizo lakhe kwakunguJonas. Futhi liyamkhumbula okokuthi wayelikholwa eligqilileyo okunganani. Okothi ngikhumbula kanjani umama lobaba lathi thina sonke lapho sigola inhlanzi ukuze siphile, futhi sasingabambi inhlanzi, sasifuna isinkwa, futhi lokuthi sasisiya njani phansi esibuyeni, futhi sikhuleke kuNkulunkulu, siphe ukuba sibambe lamuhla uNkulunkulu ukuthi senelise ukuthengisa inhlanzi zethu, futhi sibhadale izikwelede zethu, sibe lokudla ukuthi sidle. Futhi lokuthi sasisiya njani phandle elwandle esiphethweni, futhi sibe lesibindi sokukhangelana lalezo ziphepho. Futhi ubaba niyabona inwele zakhe ezimpunga zileyo ngaphansi emhlane wakhe ngolunye usuku ehlezi phezu kwentambo yokudonsa ngayo iseyili yesikebhe. Futhi wakhuluma lami esithi, Simoni uyindodana yami endala, liyazi ngihlezi ngikholwa Simoni ukuthi ngizabona uMesiya. Abantu bethu babemkhangelele kusukela e-Edeni. Futhi sileqiniso ukuthi uyabuya, loba kuthatha isikhathi eside kanganani, lokho kube yiminyaka eyizinkulungwane ezine ezedluleyo uyatsho. Kodwa ngiyakholwa ukuthi uMesiya uzabuya. Futhi wonke umJuda ukholwe ukuthi uzabona uMesiya esizukulwaneni sakhe. Ngiyathemba ukumbona esizukulwaneni sami, kodwa ukhangeleka sengathi sengisiba mdala khathesi, kufanele ngimise ulwandle. Futhi ngithola izinhlungu lokufuthelwa, dawumbe angisoze ngimbone ngesikhathi sami, kodwa dawumbe uzambona ndodana yami. Futhi ngifuna ukukufundisa emibhalweni ndodana, ngaphambi kokuba uMesiya aze enkundleni kuza kuba lenhlobo zonke lezinto ezizakwenzakala, inhlobo zonke zezinto zamanga, ngoba uSathane uza kwenza lokho ukubulala imfundzelelo kaMesiya weqiniso lapho esiza. Uhlezi kungaleyo ndlela. Lokhe kuyileyo ndlela. Futhi ke siyathola ukuthi wathi ngiyakhumbula wabeka ingalo yakhe kimi. Wathi ndodana, kule ndlela eyodwa kuphela leyo ozakwenelisa ukubona ngayo lowo Mesiya. Manje sesibele iminyaka engamakhulu singela la mprofeti. UMalaki waye ngumprofeti wethu wokugcina, leyo sekube iminyaka engamakhulu amane edlulayo asikabi lo mprofeti. Kodwa khumbula, uMose wasitshela emibhalweni ukuthi lapho uMesiya esiza uza kuba ngumprofeti. Lapho evuka esiza enkundleni, thina amaJuda siyafundiswa ukukholwa umprofeti. Futhi uhambo lukaMesiya emhlabeni lilizwi elikhulunyiweyo likaNkulunkulu, lelo asithembisa lona. Futhi ilizwi lihlezi lisiza kumprofeti. Futhi umprofeti uqinisa ilizwi lelo. Ungakukhohlwa lokho, ndodana. Kungaba lezinto ezinkulu eziphakamayo, kungaba lokwamadlabuzane okukhulu lezinto ezinkulu, kodwa khumbula uMesiya uza kuba ngumprofeti. Ngoba siyakwazi ukuthi uNkulunkulu akantshintshi indlela zakhe, futhi wathi uMesiya uza kuba ngumprofeti. Ngakho khumbula ndodana, abaprofeti yilabo abalelizwi likaNkulunkulu, futhi lapho uMesiya esiza uza kuba ngumprofeti. Ngilokhu ngisezwa ingalo yakhe, watsho uSimoni lapho eyibeka ngakimi. Futhi uAndrea wayemile lapho egezisa imbule kuleso sikhathi. Uyakhumbula Andrea? Yebo Simoni, ngiyakhumbula. Futhi uAndrea ezama ukungitshela ukuthi luJohane wayengumprofeti. Ngangilezinye izinto zokwenza, kwakufanele ngithengise inhlanzi lezinto. Ngakho ubaba usele minyaka efile, kodwa ngihleli ngikugcinile lokho engqondweni. Ubaba wathi luMesiya uza kuba ngumprofeti obonakaliswa ngombhalo. Futhi ungakukhohlwa, ngoba lilizwi elikhulunyiweyo likaNkulunkulu. Futhi lelo lizwi lihlezi kokuphela lisiza kubaprofeti, labo ababonakalisayo, okumbe babonakalisa lokho okwathenjiswayo esikhathini. Futhi khathesi uSimoni olunye usuku wathi liyazi, uAndrea wayengicela ukuba ngiye emhlanganweni. Futhi ngaya phansi khonale emhlanganweni lapho lumfo uJesu ayekhona. Futhi ngangizwe inhlobo zonke zamahungahunga. Kwakulo Jesu owavukayo ngaphambi kwakhe, owathembisa ukuba ngenye into enkulu, wakhokhelela phandle amakhulu amane phandle, futhi bonke babhubha lokunjalo. Ngacabanga kwakungokunye kwalolo hlobo, kanye lolo hlobo oluthile lwamadlabuzane, lwenye imvuselelo enkulu, kumbe enye inhlanganiso yesonto ababezayenza. Kodwa ngolunye usuku ngacabanga ukuthi ngizahamba loAndrea lapha umfowethu. Futhi ngibona sengathi osengaleso sikhathi isikepe saqala ukunyikinya, omunye waqala ukumemeza, futhi wathi, "Hlala phansi, ungazunguzi isikepe, mana okomzuzu, hlala uthule." Futhi wathi, "Uyazi, lapho ngisiya phansi lapho, futhi ngeza ebusweni bakhe, okokuqala, wangikhangela khona kanye, emehlweni, futhi wangitshela ukuthi ibizo lami kwakungubani. Wayengakaze angibone ngaphambilini. Kazange angazi kuphela, kodwa wazi lo baba wami omdala olobuNkulunkulu owangilayayo emibhalweni. Futhi wabakwazi ukuthi lo kwakunguMesiya. Lokho kwayiqeda indaba kimi. Khona lapho lokho kwakunjalo, lokho kwakwenza kwalunga kimi. Kufanele kube nguFiliphu owathi, "Ngingatsho ilizwi lapha." Manje wathi, "Mfowethu Nathaniyeli, ungakuvumeli lokho kukuzwise ubuhlungu, ngoba uyazi safunda imiqulu okweminyaka leminyaka lokho uMesiya aza kuba yikho." Kodwa lapho ngimbona esenza lokho, ngasuka futhi ngathatha umngane wami lapha uNathaniyeli. Futhi lapho esiza lapha uNathaniyeli wathi, "Makuthi ngikukhulume, makuthi ngikukhulume." Oh, uyazi kulenye into mayelana ngoJesu ekwenzele enye into, awungeke nje ukwanise ukuma, ufanele uyikhulume ngokwakho. Akunjalo na? Uba kungenye into eqotho Ufanele ukuthi uyikhulume. Lapho engigcwalisa ngomoya ongcwele, ngifuna ukukhuluma ngakho. Ngifuna omunye abekwazi ngakho. Hathi omunye ekukhuluma. Ngifuna ukukutsho ngokwami.
Futhi nje, ungathi ngiyabona, uNathaniyeli
waba lamadlabuzane futhi wathi, uyazi, ngithanda ukukutsho lokhu. Ungangile nsolo, kancinyane ngawe, Philipu. Lapho ungitshela, ngakubuza, kungaba lolutho oluhle olungaphuma eNazaretha, futhi wangipha impendulo enkulu, loba ngubani, owake wabalayo. Woza ubone, lokho kusebenza kuhle lamuhla. Kunjalo, ungahlali endlini uchothoze, woza uzibonele ngokwakho. Bona, wathi, kungaba lolutho oluhle olungaphuma eNazaretha. Wathi, woza uzibonele ngokwakho. Futhi, uyakwazi lokho owangitshela khona. Futhi, lapho ngisiza ebukhoneni bakhe. Futhi, wangitshela ukuthi ngangingumHebheru, umIsrayeli. Futhi, ngangiyindoda ethembekileyo. Ngangikwazi lokho, kodwa ngamangala. Kungaba njani? Wakhangeleka njengomuntu kazana. Ngangikhangelele uMesiya ukwehla phansi ngezindlela zegolide evela ezulwini khona phansi enhlokweni yenhlanganiso yesonto lapha eJerusalema aphume phandle futhi athi Kayifasi sengifikile. Kodwa bathola ukuthi waphuma eNazaretha emulini engabayanga futhi khonake uhlobo lwebizo elimnyama ngemuva kwakhe, njengomntwana ozelwe okungekho emthethweni. Nangu emile, egqoke impahla ezijwayelekileyo, hathi njengompristi, kumbe omnye umuntu, umuntu kazana nje. Futhi ngacabanga, lapho ngihamba, phezulu lapho, lowo angaba nguMesiya kanjani. Isembatho esisodwa esidala asigqoka kusukela esase ngumfo omncinyane. Futhi lapha lesi sambatho esifanayo usigqokile. Futhi lenwele zakhe zilenga phansi ngemuva kwakhe. Futhi njengomuntu okazana wesitaladi. Futhi wangikhangela ebusweni futhi wathi uFiliphu engakakubizi lapho usase phansi kwesihlahla ngakubona. Lokho wangiqeda indaba kimi. Ngabakwazi ngelizwi lo kwakunguMesiya, lo kwakunguye. Futhi isikepe kufanele ukuthi sagudluzeka. Futhi umhlangano wobufakazi wawuqhubeka. Oh, kuyisikhathi bani esimangalisayo ababelaso phandle elwandle lapho besiba lesikhathi esikhulu nje. UAndrea wathi, ngizathanda ukukhuluma enye into engathi yangiphika okwesikhatshana. Ngiyakhumbula lapho sisiya phansi eJericho, wathi kufanele senyuke, kuyadingeka ukuba ngiye eSamaria. Ngakho wenyukela eSamaria kuthi lapho edolobheni lesayika, lapho esithuma sonke ukuyathenga okokudla edolobheni. Oh yebo, ngiyakukhumbula lokho kakuhle konke kwakho. Yebo, yebo, isikepe sasigudluzeka nje wonke umuntu esiba lobufakazi obuhle emva kokuba imvuselelo isiphelile. Ngakho babe lomhlangano lowo wobufakazi. Futhi wathi, yebo, futhi liyakhumbula sasolobela. Futhi okwasimangalisayo sabona umfundisi wethu ekhuluma lesifebe esaziwayo. Sacabanga lokho kubi. Umkhangeleni phandle le ekhuluma lalumfazi omncane uthi wasithuma uthi nangu lapha phandle lomfazi olodumo olubi ehlezi lapha. Khumbula sasimile nje ngemuva kwezicuku futhi salalela inkulumo yabo. Futhi samuzwa esithi kuye, mfazi, hamba uyethatha indoda yakho futhi ubuye lapha. Futhi sathi, awu, singabe siphambanisile, mhlawumbe umfazi wendile okusemthethweni. Futhi wamkhangela emuva ebusweni futhi wathi, mnumzana, kangila ndoda. Liyakhumbula ukuthi inhliziyo zethu zehluleka kanjani. UMesiya wethu omkhulu ebesile themba kuye lapha wabanjwa emangeni sokumbuyelela, ngoba wathi, hamba uyethatha indoda yakho. Futhi wakufakaza ngokuphendula ukuthi wayengelandoda, manje sekumphendukele. Khumbula ukuthi sonke sakhangeleka simangele kanjani. Futhi lokuphefumula kwase kungasekho kithi. Yebo, ngiyakhumbula. Futhi-ke uyakhumbula amazwi alandelayo. Wathi,
ukhulume iqiniso ngoba usukela abahlanu uthi lalo ohlala laye khathesi kayisiye wakho. Oh, ngiyakhumbula umhlangano obufakazi ngemuva kwesikhuku mina bo bona akawungeke umbandezele unguNkulunkulu. Oh, uSimoni wathi lokho nje, uAndrea wathi lokho kwaqeda indaba kimi, uBartolomeo wathi manini ngizathanda ukufakaza ubufakazi ngingakwenza abazalwane. Oh, awu ngiyathemba ungakwenza. Silesikhathi esineni akakabuyi, ngakho sizahamba kancane, qhubekela phambili Bartolomeo. Wena fakaza. Awu, enye yezinto ezinkulu kimi, liyakhumbula udade wethu phansi eJericho othiwa nguRebecca? Yebo, futhi indoda yakhe yayile ndawo okuthengiswa khona ukudla phansi lapho. Mhm. Futhi waye ngusomabhizimusi, futhi ibizo lakhe lalinguZakheu. Yebo, ngiyamkhumbula kuhle. Ngiyakhumbula. Waye ngomunye wabodade wethu. Wayekholwe enkosini, futhi wayesesaba ukuthi uZakheu wayezayekela konke kusedlula engazange amukele uJesu. Futhi oh, uZakheu wayengumngane omuhle kumpristi lapho. Futhi ke wayekhuleka ukuthi enye into iza kwenzakala, ukuthi amehlo akhe azavuleka. Futhi wayenanzelela ukuthi lowu kwakungumfundisi, leli kwakulilizwi likaNkulunkulu eliqinisekileyo lenziwa inyama phakathi kwethu. Futhi sazama ukumtshela ngokuthi uJesu weNazaretha wayesiza izimfihlo zenhliziyo etshengisa ukuthi wayelilizwi, ngoba ilizwi liyadalula imicabango enhliziyweni. Umbhedo wathi, uyakholwa umpristi? Lokho umpristi akutshoyo kulungele mina, ngoba wayengena zonke inhlelo zedolobho, ikhoanisi, ayonke enye into liyazi. Ngakho ha, kwakungathi kunzima kuye ukukuyekela lokho. Ngakho uRebecca wayesicelile sonke ukuthi sikhuleke ukuthi sonke isikhathi sisiza kuyo indaba. Waye ngumprofeti, wayesithi uBhedo umpristi wathi waye uBhelizebhabhu unguDeveli, wenza lokho ngamandla kaDeveli, futhi ufunda ingqondo zabantu, yikho kuphela okukhona kukho, gakulalutho kukho. Ngakho gakulanto enjalo kulolu suku ngasizange sibe labaprofethi okweminyaka engamakhulu. Futhi ngabe leyo ndoda engela ngitsho lekhadi lobudlelwano angabe engaba ngumprofethi kanjani? Oh, akulandlela aye ngaba yinto enjalo. Kodwa liyazi, uRebecca waqhubeka ebambelele umkakhe futhi ekhuleka. Futhi ngokunye ukusa lapho uJesu esiza edolobheni, awu manje ke siyathola ukuthi uRebecca wasitshela ukuthi uZakheu wayephume phandle esitaladeni ukumbona. Ngakho akazange akhole ukuthi wayengumprofethi. Ngakho wathi, niza kumkhangela kakuhle ukuthi wasifakazela kanjani okuthengiswa khona ukudla ngolunye usuku lapho sisidla. Ngakho wakhwela phezulu kwesihlahleni sesikhamo futhi wathi, liyazi ukuthi ngizazifihla njengokwami phezulu lapha ukuze engangiboni. Ngingumfo omncinyane ungenani, imfitshane kakhulu, futhi ngingeke ngimbone phansi lapho ezixukwini. Ngakho ngizakhwela nje phezulu lapha esihlahleni. Futhi wafika lapho ingatsha ezimbili ezihlangana khona, futhi lapho wahlala phansi ngakulezo ngatsha. Leyo yindawo enhle nje ukuhlala phansi futhi uyifunde. Yikho lapho indlela ezimbili ezihlangana khona, eyakho lekaNkulunkulu, imibono yakho leyo yinto enhle ukuyicabangisisa. Ngakho wathi, liyazi ukuthini, ufanele ukuthi ube engumprofethi. Waye engaba nguye, kungenzeka ngingabe ngiphambanisile. Ngakho ngizalitshela ukuthini, ngizamkhangela kuhle, futhi akasoze abengazi. Ngakho ngizathatha amahlamvu wonke futhi ngiwadonse phakathi njengalokhu ngakimi, futhi ngizazifihla ngokwami ukuze angangiboni la kancane. Futhi ngizamkhangela lapho esedlula ngalapha. Futhi nxa engakhangeleki njengomuntu oqondileyo, ngizamupha isiqephu sengqondo yami ngihlezi phezulu lapha kulesi sihlahla. Ngakho wakhangela futhi waba lohlamvu ukuze aphakame phezulu futhi ambone lapho esiza ngasejikweni. Futhi lapho esiza ngasejikweni esehla phansi ngasesitaladeni liyazi ekhangela kusukela kuleli cele kusiya kwelinye. Futhi labafundi besithi, mana eceleni ngilusizi. Futhi abantu labantwana abagulayo lezinto ngilusizi. Umfundisi udiniwe kabi leyo nkonzo enkulu ubusuku obedluleyo. Futhi njengendoda emnene ngiyacela nje ume eceleni futhi limekele adlule. Awu, wenza indlela yakhe phansi edolobheni futhi nje lingama eceleni. Futhi uZakheu ehlezi phezulu lapho esihlahleni ekhangele phansi kuye. Futhi oJesu weza khona eqonde phansi kwesihlahla wama wakhangela phezulu futhi wathi, Zakheu, yehla phansi lapho, ngiya ngekhaya lawe okwanamhlanje okokudla kwantambama. Lokho waqeda indaba kini. Wayesazi ukuthi wayephezulu lapho futhi wazi ibizo lakhe. Lokho ayeyikho, lokho wayiqeda indaba. Lo nguMesiya kimi. Yebo mnumzana, ngoba siyakwazi uMesiya wayeza kwenza lokho ngeqiniso. Ngakho kwakufanele ahambe ngekhaya laye. Wathi lolo suku lokudla kwantambama kwakuyisikhathi esikhulu okunganani okwakuyiso. Siyakukhumbula, liyazi, kufanele bekube yileso sikhathi. Umhlangano wobufakazi uqhubeka, liyazi, laba abafundi phandle le elwandle befakaza. Kufanele ukuthi kwakuphansi ebunyameni bobusuku kwenye indawo phezulu ezweni lasenyakatho, lapho ukuthi uSathane kufanele wahamba phezulu entabeni futhi wakhangela phansi. Wakhangela kulowo mhlangano wobufakazi futhi wathola ukuthi babesuke bahamba bengelayo. Lapho kwakulithuba lakhe. Ubona, icabanga leyo nkundla isikuphendukile njalo yaziphinda ngokwayo. Babelakho phakathi kokuchiseka kwemvuselelo, basuka bahamba bengelayo. Futhi ngiyakholwa ukuthi lokho ngokuneni okwenzakalayo kithi lamuhla, ukuthi kuleli hola lokudideka futhi ngemva kwaleyo imvuselelo enkulu leyo esiyifakazeleyo ithanyele wonke umhlaba, sonke isizwe sibe lomlilo wemvuselelo wakhiwe futhi uvutha izinkonzo ezinkulu zokusiliswa. Abantu besemukela umoya ongcwele ngamachumi ezinkulungwane aphindwe ngezinkulungwane. Futhi ekuchisekeni kwabo njengalabo bafundi befakaza lokho akwenzileyo futhi, oh, simbonile esenza lokho futhi simbonile esenza lokho, ngiyakholwa sisuke sahamba njengabo singelayi. Sisuke sahamba emathubeni amakhulu silili lawo imvuselelo ewalethileyo. Sisuke sahamba emathubeni okwenza imali eningi, amabandla, sisakha izakhiwo ezinkulu, izindawo ezinkulu zezigidi zamadola, izikolo ezinkulu, izinhlelo zemfundo, futhi sisenza inhlanganiso zamasonto ethu zikhule. Futhi sisiba lenhlelo zesikhomanisi sethu. Ukulwisa isikhomanisi yikho kuphela esingakhuluma ngakho lamuhla. Futhi into yakuqala, uyazi, uSathane usibonile enhlelweni zethu zokulwisa isikhomanisi, enhlelweni zethu ezinkulu zenhlanganiso yesonto futhi lesigidi esengeziweyo lokunjalo njengalokho abalakho. Futhi sisuke sahamba singela kukhuleka kwesikhathi sakudala lobhaphathizo lukamoya ongcwele luphenduka waze kwathi umlilo usuze usubhebhela phansi. Ungamemeza futhi uzame ukuletha abantu elathini, futhi bahamba sengathi phose bafile bese saba ukubuya. Futhi-ke ucele abachumayeli ukuthi babuye bezokhuleka labo. Oh, ungicelelani? Futhi bayafika phansi lapho futhi kawungeke ubathole kalula. Futhi baza kuma lapho nje okwemzuzu emilutshwane bakukhangele futhi babuyele futhi bahlale phansi ezihlalweni zabo. Yimi umlilo usucitshile, enye into isiyenzakele. Lalela, lokho esikufunayo imvuselelo ukuthi izoni zikhangele kuKristu, ziphenduke, zigijimele elathini, kanye lezandla zabo ziphezulu, zikhalela isihawu, futhi lebandla lonke lilangabi lomlilo ngenkazimulo kaNkulunkulu. Ukuchiseka kwethu lithuba lokwenza inhlanganiso zamasonto ethu zikhule. Sesakhe izikolo ezinkulu ukufundisa abachumayeli bethu, futhi sibafuqele khatshana loNkulunkulu kulalokho ababeyikho ekuqaliseni. UNkulunkulu waziwa ngemfundo, waziwa ngemfundo yezenkolo. UNkulunkulu waziwa ngokukholwa. Awungeke umchasise uNkulunkulu, wedlula ukuchasisa. Khangela lokho okukwenzileyo thina abantu bePentecostali ababevame ukuba yiPentecosti. Abafazi bethu sebegele inwele zabo bezicomba. Amadoda ethu bayakuvumela. Abachumayeli bethu bayakuvumela. Bayesaba ukutsho ulutho ngakho. Ibandla liyabakhuphela phandle uba bekwenza. Oh, uba singadini ukuhlanza indlu kusikela kuphulupithi kusehla kusiya endlini yangaphansi uyayangisa kuluhlazo. Enye indoda yabuya kimi kungasikude futhi yathi, mfowethu Branham, abantu bayakuthanda, kodwa wathi uhlezi ubakhalimela, ukhalimela abafazi labo mayelana ngokuba lenwele ezimfitshane lezinto ezinjalo. Ngathi iBhayibheli lathi wakuyisinangiso kuwe ukuba lapho. Akahloniphi indoda yakhe lapho ekwenza lokho, futhi khona uyisibonakaliso esiqotho ukuthi usukile kuNkulunkulu. Khumbula endabeni kaSamsoni, inwele ezinde kwakuyisibonakaliso somnazari ukuthi wayehlukane lomhlaba, waya elizwini likaNkulunkulu. Futhi lapho ugela inwele zakho, bafazi, liyalandula ukuthi liyisibonakaliso somnazari. Lihambe Hollywood ukulo kuphenduka eBhayibhelini. IBhayibheli lathi mabangaphuci, bona kuyayangisa. Futhi abachumayeli abatsho lutho ngakho. Lindoda yathi kimi, kungani ungatshiyi abafazi bebodwa? Wathi bakubala njengomprofethi. Ngathi kangizange ngithi ngingumprofethi. Wathi bakubala njengalokho, bafundise ukuthi bamukele njani izipho zikamoya futhi benze enye into. Kufanele ubafundise izinto ezinkulu, izinto ezinkulu. Ngathi ngingabafundisa njani i-algebra lapho bengeke bafunde ama-ABC abo ukuthi bephile ngokuhlonipheka? Ngakho uzakwenza njani? Yebo, yana phansi entweni yakuqala. Umnyaka ngomnyaka udabula izizwe, futhi kuba kubi sonke isikhathi. Kulenye into embi kwenye indawo, kakukho kanye lelizwi. Akumangalisi, asikwanisi ukuba lomlilo wemvuselelo uvutha. Sifuna isikhathi sokuhlanza indlu. UNkulunkulu kasoze enze lokho size siphenduke njalo. Sifuna isikhathi sokuhlanza indlu. Futhi lawe ndoda, uvumela umkakho enze into enjalo, agqoke okabhudula. Labo akusibo ma-Methodist, Baptist, leyo yiPentecost. Unjalo isimo sobuNkulunkulu, isikhathi sebandla lelawodekeya, ubuthukuthuku. Pentecost ngebizo yikho kuphela. Pentecost kayisilo bizo, isehlakalo sobhaphathizo lukamoya ongcwele. Lokho okuhlanza abantu. Akumangalisi, singeke sibe lenkonzo zokusiliswa okukhulu lezinto kulento ehamba ekubi kwenye indawo. NguSathane usibone siphandle sizama uku awu singakhuluma ulutho mayelana ngakho. Bazantshintsha ukuba lilunga kwabo. Khombola kawumbambathi amaKristu, amaKristu amangelengele. Bangamadoda labesifazana bakaNkulunkulu abamela uNkulunkulu kungenani lokuthi omunye umuntu uza kuthini. Awuthini ukubacela futhi lokubancenga futhi ubagcobe amakha futhi uhambe ubatotoza lezo izilimo zasemangilazini ezixutshanisiweyo. Kazilunganga lakancane, kazisoze zithele ulutho. Kuyangikhumbuza
njenge manje ukuza kuba isikhathi sokwakha izidleke masinyane ninanzelele inyoni ezincinyane lamuhla ngaphetheya ngale inkonjane ezincinyane zibeka utshani ezidlekeni zazo kakuyikuba kude zize zenze izidleke zisenza amaqanda azo amancinyane acacade liyazi inyoni encinyane ingaba lesidleke samaqanda futhi ingahlala kuleso sidleke samaqanda futhi siwaphendule imizuzu yonke emilutshwane ithathe inyawo zayo ezincinyane futhi iwaphendule futhi ihlale khona lapho manje nxa ingawachiya lawo maqanda aqande emva kokuba eseke akhudumaliswa angeke acacade futhi nje iyaphapha ihambe ithole ukudla okugcwala umlomo futhi iphenduke kiyo njalo futhi liyakwazi lo mama omdala wenyoni ingahlala lapho kulawo maqanda futhi iwaphendule kuyo yonke imizuzu emibili futhi inga loba ukuzinikela lokuzila ize ibe lusizi ingakwanisi ukusuka esidlekeni kodwa ngaphandle khonake lo mama wenyoni ahlangane lenyoni yesilisa lawo maqanda akayikucacada kungelani lokuthini ukuthi watotoza okunganani awayikucacada ayahlala khona esidlekeni abole futhi ngoba kulesikhathi leso iPentecost ifanele ihlangane lendoda uJesu Kristu ngoba ngasitholi lutho kodwa isidleke esigcwele amaqanda abolileyo velandula ukholo besiya kukhansili yezenkolo futhi bekubiza izinto ezinkulu ukuhlala eduze lopapa futhi besithi ngokukamoya yini uhlupho lomhlaba linabantu bePentecost balikwazi iBhayibheli lakhuluma izinto lezo zizakwenzakala futhi siyaklabalala ngoba amaMethodist lamaBaptist ayangena phakathi futhi ke ezinye zonke izinto lezi njengalokho ngalinandleleli ukuthi lapho intombi ezileleyo zibuya ukuzothenga amafutha wakuyilo lona lelo hola umyeni abuya ngalo futhi abazange bathole amafutha liyazi uhlwitho luzabuya okufihlakeleyo lokuhamba ezinye zalezi izikhathi awusoze ngitsho ubekwazi ukuthi kwenzakele uza kube sekungasekho futhi uzakumangala ukuthi kuyini okwenzakeleyo njengoJohane wabuya emhlabeni futhi bathi kuye bathi awu iBhayibheli lathi u-Eliya kufanele abuye kuqala wathi usevele wabuya futhi kalizange libekwazi ngakho kuza kuba njalo ngolunye usuku baza kuthi bengicabanga ukuthi lokhu kwakuza kwenzakala isikhathi sokuhlupheka singakafiki cabanga ukuthi uhlwitho luza kwenzakala amazwi angaphenduka sekwenzakele futhi kawuzange ubekwazi ungabe sekuseduzane kulalokho okucabangayo oh vukani bandla ukungcono ngikuthiye lokho kanizanga lapha ngibuye lapha ngijonge imfundiso ngicabange nje ukuthi ngiza kubhobozela phakathi lokho nje ukuze libe lalokho eceleni khumbula mfowethu sathane usebonile inhlelo lezi ezinkulu ibandla elilodwa lizama ukwedlula elinye enye inhlanganiso yesonto izama ukwedlula enye besipula konke ukungafundi lokubapha isivivinyo sengqondo ukuba babe lesazi sowezengqondo ukuhlola umuntu engakayi enkundleni zemishini Pentecost athi lawo akusiyo mapresbyterian leyo iPentecost isivivinyo sengqondo siyafunakala seqembu elithile lePentecost iqembu elikhulu ngaphambi kwamamishinari engakayi enkundleni aluba babe lokuvivinywa okunjengalokho bathola isivivinyo kwakuyisivivinyo sePentecost ekuqaleni lapho belindile endlini yaphezulu kwaze kwabuya umlilo lapho uvela phezulu futhi amandla kaNkulunkulu leso kwakuyisivivinyo hathi okomhlaba isazi sezengqondo esidakwe okuyingxenye simile lapho sizama ukwenza ingqondo nxa ulokhe usasela amadlabuzane kancinyane kumbe enye into uthi awukapheleli lapho uyatshengisa ngokuqotho ukuthi indoda ekamoya ngokwedlulisileyo iloqhuqho kufanele abe kuleso simo ukuze angene kukho. Ngakho nankoke bona futhi nje uchaphaza lokho uNkulunkulu akade ezama ukukwenza okweminyaka futhi babuye khona ngemuva kanye lenhlelo zabo futhi lezabo ezinkulu futhi bayakuthazeka lapho bebona abantu abaneni bebuthene ndawonye uthi ngani ngiyabenza bonke ama assemblies ngani ngiyabenza bonke ama wanesi ngani ngiyabenza bonke ama methodist azama ukubenza bonke babe ngama methodist ama baptist bazama ukubenza bonke ama baptist ama pentecostal bonke ama pentecostal oh Gagula ngakwenza uNkulunkulu wagcoba labo kusukela ekudatshulweni komhlaba ufanele sithumayele ivangeli ikho kuphela kodwa inhlelo zethu ezinkulu sisukile sahamba singela lo mlilo sisukile sahamba futhi sazenzela umlilo owenziwa ngekhaya njengalokho okwakuyikho futhi isikhomanisi sethu manje sesisesaba kakhulu isikhomanisi sesingenile phakathi kweyini okuzakwenzakala kodwa uyazi into enkulu akusiso isikhomanisi ivumele ngikutshele lokho khathesi kanye sabi isikhomanisi kodwa lokho engikwesabayo lina maphentekosti leyikhansili yezenkolo izalithatha Iyona into izavumba uPaul wesilo futhi uzakufanele ungene kulo ngoba linhlanganiso ufanele ungene phakathi kumbe phandle iya into futhi noba nguphi olengqondo umuntu kamoya uyakwazi lokho sifuna obunye obufakazi phezu kolwandle siyakuthola khona khathesi futhi iPentecostal yethu iyakuginya nje ihuka intambo lesiciliso Uyinto enkulu okuza kuba yiyo lapho iMethodist iPresbyterian iLutheran iChurch of Christ la maPentecost uzamele ulandule imfundiso yakho enkulu yesipostoli ukuba phakathi lapho uzamele benze into efanayo akuyikuba lolutho lokwenza phakathi kwakho wonke kuhlanganyela kanye leRoma bona nje kanye okutshengisiweyo umbhalo watsho njalo luyini uhlupho ngabathumayeli labo abavumela izinto lezi zingene kulesi simo bengaxwayisi abantu uNkulunkulu uza kubiza ezandleni zabo khona phakathi kulesi sikhathi sohlupho babe phakathi kohlupho babe kulo isikhomanisi kasingeni phakathi ikhansili yezenkolo ezaginya ixuku lonke futhi khumbula lapho usithi awungeke uyenzakala manje ke akusela sikhathi usuvele wathatha uPaul wesilo usungowalo khona ke ukungcono ufike lapho ongakubalekela khona usuke kukho khathesi yebo mnumzana unanyekwe embusweni kaNkulunkulu omzimba kaKristu omzimba ofihlakeleyo kaKristu lo obhaphathizwe phakathi kwawo ngomoya ongcwele hathi ukujoyinelwa kuwo ungeniswe kuwo ukhulunyelwe kuwo ukhulunyelwe ngendimi phakathi kwawo umbenyezelwe phakathi kwawo uzalwa phakathi kwawo ngomoya ongcwele unjalo Qiniso manje siyananzelela lezi zinto uhlupho luza khonapho oh uDeveli wakhangela futhi wathi aha sebe suke bahlanhlatha igama baphandle lapho nje bese qaphezulu laphansi bememeza besiba lesikhathi esikhulu liyazi ukuthini khona manje yiso isikhathi sami sokubagalulisa ngizakukhwichiza phezu kwabo khathesi ngakho waphakama phezu kwentaba futhi waqalisa ukuvuthela umoya wetshefu insuku zezimanga sezedlula phezu kwakho konke ngiyakholwa abantu laba bethukile icabanga bafanele ukuba lokuhlolwa kwengqondo bengakayi enkundleni zabezizweni amaPentecost bona umoya wakhe wetshefu ubulala ilizwi oh ngicabanga ukuthi ngenye into ngiyakukholwa bona ubuyela khona nta emuva njengezinye zonke inhlangano zamasonto ezakwenzayo leyo yiyo kanye indlela abayihambayo bazaku iyakubulala lona kanye ihola likuhlela lokho kuyakubulala kuhlala kukubulala kuzahlala kukwenza akusoze kuvuke futhi akukaze kwenzakale embalini ukulesi sikhathi sebandla lelawudekiya uKristu wayephandle kwebandla eqoqoda ezama ukungena phakathi futhi abangeke bakumele abangeke bakulalele
manje siyathola ihola esiliphilayo uhlupho selungenile futhi siyaqala ukuthola izimanga azisathathi ndawo njalo futhi njengalokho ezaziyikho abagulayo bahamba endlini begula akusingenxa kaNkulunkulu ukungenxa yokuswelakala kwemvuselelo phakathi kwabantu akula mvuselelo bayahlala futhi balaleli behambe endlini bethi hawu ngiyacabanga lokho bekukuhle ubona akula lokho ukuchiseka akula leyo nto ebantwini leyo efanele ukuba ibe khona ngiyakhumbula iminyaka elithumi lanhlanu eyadlulayo lapha e-Arkansas lapho enganilomhlangano omncinyane phezulu lapho e-Jonesboro lapho abantu abangaba inkulungwane ezine bezama ukuza kulokhu beza emihlanganweni edolobheni labaphose babe zinkulungwane ezilithumi lanhlanu futhi babelele phansi kwemota zochinda futhi lakho konke okunye futhi bathwale amaphepha phezu kwabantwana babo abagulayo ukuze bangene phakathi nje bahlala ezihlalweni zabo futhi bengasuki imini lebusuku futhi babe labathandekayo babo ukuyabadingela amahampeka futhi lembodlela yokunathwayo futhi bahlale lapho ilanga liphuma lelanga litshona ilanga liphuma lelanga litshona inhliziyo zabo zazivutha ngomlilo into encinyane nje uNkulunkulu ayenzayo yayibabasela umlilo futhi amakhulu abo angena kulokhe sasengunkulunkulu ofanayo lobu busuku lowo ayenguwe iminyaka elithumi lanhlanu eyedlulayo lokhe engunkulunkulu ofanayo lobu busuku lowo ayenguwe lapho edala amazulu lomhlaba kodwa kuyini sonke sachiseka futhi safuna ukwakha izinhlanganiso zethu sasifuna ukwakha lokhu futhi sakhe lokhu njalo senze into enkulu futhi necazimulayo sizilinganisa kanye labako-Joneses kanye lama-Methodist kanye lama-Baptist kanye lama-Presbyterian kalisibo babo athi kalisibo ngabantu bezinhlanganiso zesonto lokho kuhle akulalutho lokumelana labo kugcwele amaKristu amahle phakathi kwabo kodwa akufanelanga uzihlanganise lalawo maqembu angakholwayo abantu abalandula amandla akho akumelanga uthathe uhlangothi labo liyazi uhlupho lwakho yilolu lizama ukungenisa iHollywood ebandleni into okumele libe lizama ukuyenza ikukhupha iHollywood phandle kwebandla yabona lizama ukwenza isakhiwo senyu sibe sihle kakhulu lizama ukwenza inhlanganiso yesonto ibe nkulu kakhulu ize ikhange amehlo abantu asingeke siye nganeno ohlangothini lwabo kumele sibe labo ohlangothini lwethu yonke into ichazimula khumbula iHollywood iyabenyezela ngezomhlaba lapho ivangeli likhazimula ngokuthobeka kulomehluko othize phakathi kokucazimula nokukhanya ivangeli likhanya ngokuthobeka futhi ngobumnene nokuzithoba lamandla lapho iHollywood iyacazimula futhi lo muntu wonke echaya impululu lokuklabalala futhi besiya kuyo bona asikudingi lokho sifuna ukuphila ukukhanya okunjalo wathi lilisawuto lomhlaba uba isawuto selilahlekelwe ibumunyu balo yiwo amandla alo evangelini kumele sibe lolunye ulutho oluhambayo emabandleni ethu ukuze ama-Methodist ama-Baptist ama-Presbyterian futhi labo bonke bangafisa ukubuya kumele sibe lobumunyu isawuto liyaomisa liyadala ukoma isawuto liyakuzwakala nxa lifakiwe kumele lifakwe futhi siyathola ukuthi ukuhlanhlatha kwethu sizama ukuzilinganisa lama-Methodist futhi lama-Baptist kanye lezakhiwo ezinkulu futhi le ndawo ezinkulu labantu abahle abafundileyo futhi lezikolo ezinhle lama-college amakhulu futhi lakho konke okunjalo sisuke sahlanhlatha iganga futhi lapha odubo selungenile futhi le ngqondo kamoya iyakhangela lapho futhi ethi lapha mana okomzuzu lapha sizafanele sithathe sonke leyo council yezenkolo iqembu lethu lonke lizangena phakathi kwakho qiniso liyahamba yikho kanye ukhangele futhi ubone nxa ungasoze iBhayibheli lathi liza kwenza khona kanye futhi uKristu uza kuba ephandle inyanga yazicitsha yodwa phambi kuka papa okuqala owake waya eRoma ngobunye ubusuku ukutshengisa isibonakaliso emazulwini kungacatshangelwe kwakwenza ukuthi inkosi iyenza kanjani izinto kulolu suku uyamangalisa khona-ke kuleli hola elikhulu lokumnyama lapho bekhona lapho imimoya yabuya onke amathemba okuphepha ayengasekho manje lizakwenzani nxa inhlanganiso yesonto yenu isiya kukhansili yezenkolo ukuyini okuzakwenzakala khona-ke kuzo zonke izinto zethu ezinkulu lezo esazakhayo lapha emhlabeni ithemba lokucina selingasekho kodwa uyazi lapho besahlaba umkhosi futhi amathemba onke engasekho babengeke bophulwe futhi khonapho bambona ebuya ehamba phezu kwamanzi ehola lobumnyama wabuya ehamba phakathi uyazi ukuthini lapho ebachiya wayekwazi ukuthi lokho kwakuza kwenzakala ngakho wakhwela intaba ende eyayikhona ezweni ukhwela usiya phezulu ubona kude futhi wakhwela phezulu ukuze abakhangele liyazi futhi wayekwazi lokhu kwakusiza wabikezela ilanga leli ukuba lapha njengoba kwakunjalo ngensuku zeSodoma ngozakuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu lapho indodana yomuntu isambulwa khona-ke indodana kumele yambulwe lesi isizukulwane esibi lesifebayo sizadinga isibonakaliso sizakuba lesibonakaliso sizakusiphika njengabakwenzayo kuqala kodwa sizakuba isibonakaliso sokuvuswa ulokhe ephila esenza njengalokho akwenzayo siyathola ukuthi kuleli hola elikhulu labo bafundi bonke bekhathazekile wakhwela phezulu ukuze abakhangele wayehlezi lapho eqaqeni ebakhangele futhi manje akazange akhwele intaba ngalesi isikhathi kodwa wakhwela esuka ethuneni wakhwela edlula emoyeni ngale kwenyanga inkanyezi kwaze kwathi wahamba phezulu kakhulu kwaze kwathi akhangele phansi ukubona izulu futhi nangu lapho ehlezi phezulu manje ilihlo lakhe liphezu kwenkonjane futhi ngiyazi usikhangele ukhangele futhi khona lapha eholeni lobumnyama lapho amabandla esengene enhlelweni ezinkulu futhi balohlelo lolu lohlelo loluyana konke kuhlelwe njengamanye amabandla wonke inhlanganiso zamasonto futhi kwenzakalani eholeni lobumnyama lapho abantu sibili abagcwaliswe umoya bemangala kuzakwenzakalani khangela abantwana bami indoda ithi khangela umkami khangela lokhu futhi bayaphuma ngesonto kumbe ngomhlangano womthandazo wobusuku bangolwesithathu ngokuphangisa ukuze bahambe bayobukela usiyamthanda ususi kumbe enye into enjalo kuthelevishini abathandi bomhlaba ukwedlula ukuthanda uNkulunkulu besenza njengabo ungatshela inina ngelinye ilanga wayegqoke isigqoko esibambayo ngathi dadewethu isigqoko leso siyabamba kakhulu kungeke kuzwakale kuhle kimi ukukutshela lokho kodwa kunjalo ungumKristu futhi uzakwenza isikhubekiso wathi awu mfowethu Branham uyazi ukuthini wathi lolu yilo lodwa uhlobo abalwenzayo ngathi balokhu besathengisa amalembu futhi bale mitshina yokuthunga akula kuzilandulela yebo lalela makuthi ngikutshele enye into mngane wami othandekayo ngingadobhani lawe hathi mnumzana ngizama ukukukhupha ebuhlungwini obukhulu lapho kuphela umoya lo ukuwe uzakwenza kunjalo kufanele uzalwe phandle kwakho manje ungazilinganisa ngokwakho kuleso sitho kodwa makuthi ngikutshele olunye ulutho ubona lokho inhliziyo yakho eyikho lapho inotho yakho ekhona makuthi ngikutshele ungaba msulwa njengeluba endodeni yakho futhi ungaba msulwa njengeluba ntombazana wolo ijaha lakho kodwa ngolunye usuku uNkulunkulu uzakwenza uphendule ngokwenza ubufebe kulecala lapho ugqoka njengalokho uJesu wathi loba ngubani okhangela owesifazana ukuba amkhanuke usevele wenza ubufebe laye enhliziyweni yakhe Futhi, lapho indoda leyo, kufanele iphendule, leso soni, ngokukukhangela, ngokwenza ubufebe, ngubani, owakuletha kuye. Kucabange, lina bafazi bePentecost, ihlazo kini, bona. Ihlazo kini, niyalithanda, iso isizathu, ngikhuluma lokho, uthando liyaqondisa. Sisekuhlanhlatheni okukhulu, ukuhlanhlatha kwesigqoko okukhulu. Kunjenge kuthi wafanekiswa njenge ngomhlaba, wathi lingathandi umhlaba, kumbe izinto zomhlaba. Ngalikwenza uthando lukaNkulunkulu, alukho ngithola kuwe. Angilandaba ukuthi ukhuluma ngendini okunganani, useka phezulu laphansi, udanse, ugele inwele, ugqoke izigqoko ezinjengalokho. Lina madoda, liyakuvumela, izithelo zakho ziyakutshela lapho okhona, lokhu yikho kanye. Akumangalisi sisekudidekeni, njengoba sinjalo, othi le mimoya yesikhomanisi, imimoya yobusonto, imimoya yenhlanganiso yomanyano, ukuye isikhathi sokujoyina, isikhathi sokumanyanisa, abezinhlanganiso, bamanyanisa izisebenzi, becabana ngakho, izizwe zile... Zile zizwe ezimanyeneyo ziyabambana, amabandla ayabambana ndawonye. Kutshengisani? Kuyatshengisa ukuthi uKristu nomlobokazi balungela ukubambana. Yikho lokho okukhuluma ngakho, zonke izithunzi zezinto zitshengisa ukubuya okuhle. Khangelani manje lapho sivala, ngoba sengiphuza sibili. Futhi manje nanzelela kulelo hola elikhulu, lapho ithemba lonke selihambile lokusindisa, wabona omunye esiza ehamba emanzini ebalanda. Futhi into indawo elusizi lalelisisani, into eyodwa eyayingabasiza, babesaba bathi ukukhangeleka sasipoko. Kungaba yikho, uyazi, umoya uba kungenzakalanga lokho njalo. Baya kwesaba khona, besaba ukubhula, bayesaba okunye, ngohlobo lwamandla kaDeveli, lapho uJesu wathi kuza kwenzakala ngalolo suku. Into kuphela engabasiza uJesu Kristu, hathi eyinye inhlanganiso yesonto, hathi bona bonke bejoyinana ndawonye. Lokho kuza kwenza kube kubi ngokudlulisileyo. Into kuphela engakusiza uJesu Kristu. Futhi lapho ethembisa ukuphenduka ensukwini zokucina kulesi simo, futhi enze lokhu athembisa, njengaphambi kwendoda eyathenjiswayo ibuyela ku-Abrahama, imbewu yokuqala, imbewu yobukhosi ka-Abrahama, uJesu wayeza wathi lizabona into efanayo phambilini kwendodana ethenjisiweyo. UNkulunkulu wayeza zibonakalisa ngokwakhe enyameni, futhi enze khona kanye njengalokho uJesu akwenzayo, njengoba watsho akuthi uzakwenza, njengalokho okwatshiwoyo ukuthi kuzakwenziwa ensukwini zokucina. Futhi lapha zonke lezi zithembiso esingazibeka sobala ngamadazeni khona lapha phambili kwenu, ukuthi lokhu kufanele kuthathe indawo. Futhi lamabandla okumele abe nengalo zabo zeluliwe ukukwamukela. Ngilokwesaba kancinyane ngalokho akusikho kweqembu lethu. Bona, futhi baya kwesaba khona into kuphela engabaletha kuKristu, ngoKristu ngokwakhe. Futhi bayesaba ukuthi kuyesabisa. Oh, angikwazi lokho kungabe kusasipoko, yabona. Futhi angikwazi lutho mayelana ngakho, babe sesaba into kuphela leyo engabanceda. Futhi kulelo hola elimnyama lokukhathazeka, labo ibandla elikhethiweyo, iqembu lelo elihlezi phandle lapho, basesaba ukuthi kungabe kuyisipoko, babe ngafuni ukuba lolutho lokwenza lakho. Khona-ke kwabuya lelo lizwi elimnandi, lingesabi, koyemi olelizwi kayisilo na, akaguquki ukuba lilizwi. Manje alizwa ilizwi lisithi lobu busuku, ungofanayo izolo namuhla lanini nini, lingesabi, koyemi. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Baba osezulwini, intambama iyachisa amahola amnyama ukuthi umlilo usucitshile elathini, uyavuna ensimini yonke wathi umbuso unjengomuntu lowo owathatha imbule uthi waya elwandle waliphosela phakathi uthi lapho elikhuphela phandle umbuso wawunjengalokho Nkosi uNkulunkulu ngolunye usuku leyo nhlanzi yokucina leyo esemanzini lawo wathi wathatha inhlobo zonke lelo mbule levangeli libamba inhlobo zonke libamba ofudu bolwandle inkala izayobe inyoka inhlanzi ezidla konke akasikwazi elikubambayo kodwa kwakulezi nhlanzi lapho owawuzidinga nguwe lowo ongumahluleli kodwa siyananzelela masinyane ufudu lolwandle inkala lakho konke ubuyela emlindini wodaka njalo ubuyele emanzini kodwa ngolunye usuku leyo nhlanzi yokucina egcotshiweyo emiselwe ngaphambili ukubuya leyo ngxenye yokucina yomzimba ezakhutshwa phandle kwalelo chibi waphosela phandle imbule ngezinsuku zikaLuther, loWesley, uAlexander Campbell, uJohn Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey, lokunjalo esikhathini sePentecost izinsuku zikaFF Bosworth, loFranchoman lawo amadoda amakhulu waphosela phandle amambule ngezinsuku zikaBilly Sunday bona kusehla ngesikhathi futhi manje ulokhu ukukhula elwandle kungaba nomunye wabo ohlezi lapha lobu busuku Nkosi uba kuyikho makuthi babe njengalo owesifazana omncinyane emthonjeni lasesimweni sakhe sobuhule wayelokhu ekunanzelela ukuthi wena wawungumesiya wabona leso sibonakaliso lokho kwakuyikho wathi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wayengelamqondo ukuthi kungaba ngumesiya wathi sidinga umesiya ngamanye amazwi siyakwazi lapho umesiya esiza uza sitshela izinto lezi futhi wathi nginguye kwaba yikho manje lobu busuku Nkosi makuthi bakubone lokho kuyimi lingesabi kuyisithembiso sami silisa abagulayo Nkosi sindisa abalahlekileyo gcwalisa abangela lutho makuthi sihambe lobu busuku futhi sithi ngaphakathi kwenhliziyo zethu lapho sihamba njengalabo ababuya bevela eEmawusi inhliziyo zethu kazivuthanga ngaphakathi kwethu lapho echumayela kithi ebusuku esakhiweni ubukho bakhe bobuNkulunkulu ubaba kwazi kanjani ukuthi kwakunguwe kwakunxusa phakathi uthi amehlo abo avuleka makuthi wonke munye wethu lobu busuku akunxuse phakathi nxa singakuzwisisi masikunxuse phakathi kungenani iyo indlela kuphela ongazembula ngayo ngokwakho futhi siyananzelela indlela owazambula ngokwakho emva ngokuvuka kwakho wenza enye into ngendlela efanayo owayenzayo ngaphambileni wokubethelwa kwakho manje buya lobu busuku Nkosi wena wathi wawunguye ofanayo izolo lamuhla lanini nini senzele njalo thina njengalokho owakwenzayo ezinsukwini lapho umile lapha enyameni emhlabeni siza kuya ngekhaya inhliziyo zilula njengalabo ebizweni lika Jesu siyakhuleka amen manje enkonzweni lobu busuku ngiyazi kuyakhudumala kakhulu futhi sile mizuzu engamachumi amabili ukuthi siphume ngesikhathi angikwanisi ukumisa kumbe ukuvimba izinto engizenzayo ngifuqwa ngolunye ulutho ngivele nginjalo impilo yami yonke futhi kuhlezi kuqondile akukaze kungitshele lutho kodwa lokho okuseBhayibhelini angikwanisi ukukumisa angikwanisi ukwenza ulutho ngakho kuyakwenza nje kungenani futhi ngileqiniso nxa ngilalela kwakulomuntu lo okufunayo futhi ngizathembeka futhi kulolo suku ngifuna ukuthi njengomkhulu uPauli ongcwele wathi akulagazi lomuntu elisezandleni zami ngifuna ukulitshela iqiniso hathi njenge ngiyalithanda futhi nxa wawulomfana omncinyane manje cabanga ngakho nina wena engikuthethisileyo isikhatshana esidlulileyo linabodade elilenwele ezigeliweyo lezinto uba nxa kade ulomfana omncinyane ehlezi phande esitaladeni futhi wathi, Junius Thandwa, ungcono ungene phakathi Thandwa. Kungaba njalo, angikwazi mhlawumbe bazachayela bekukhekheleza. Awumthandi lo mntwana. Kunjalo, uyaphuma phandle lapho futhi uhlubule isikhumba siphume kuye. Kumbe umenze angene phakathi. Kunjalo, uyamthanda. Yiyo indlela ivangeli elihilo. UNkulunkulu uyakuthanda futhi labo abathandayo uyalaya lokukhuza wonke umntwana oza kuye. Uba ungakwanisi ukumela ukulaywa, uyasuka uhambe futhi uzonde mayelana ngakho. Lakho ke lingabantwana abazelwe ngokungekho emthethweni, alisibo abantwana bakaNkulunkulu. Ngakho khumbula nje kungumbhalo nje. Manje ilizwi elivela kuye, ilizwi elilodwa liza kutsho okuneni kulalokho engingakutsho izikhathi zempilo ezikasigidi. Kunguye, siyasazi isithembiso sakhe, siyakwazi lokho athembisa ukukwenza. Manje angikwazi kumbe siza kusukela uke wanikeza amakhadi njalo, uke wanikeza amakhadi lamuhla. Bekuyini J? Kulungile, kulungile. Ukugcina isikhathi abasiqaleni kusukela kunombolo yokuqala. Manje mhlawumbe basesakhiweni sonke J inombolo yokuqala. Futhi manje silasaleleyo ngemuva, saqala kusukela kuleyi eyokuqala, kusukela kuleyi isikhathi esedlulisileyo okunye emuva laphambili futhi landawo yonke. Kodwa sikwenze kwasalela ngemuva ngalapha. Kodwa abantu bonke abangena phakathi nsuku zonke balethuba lokungena emzileni. Lokho akutsho ukuthi ngoba ulapha bangaki abakwaziyo ukulumhlangano ukuphose kufike abaphindwe kabili ngokuneni abasiliswayo phakathi kwabalaleli njengabasiliswayo phezulu lapha. Qiniso yakwazi bona ikhadi lokukhulekelwa kalula nje ngikuletha abantu phezulu lapha ungenise umoya ongcwele phakathi kwabo njengoba uvame ukukwenza. Lokho asidini lokuba lakho khathesi, singeqa amakhadi okukhulekelwa njengalokho esikwenzileyo ubusuku obedluleyo. Asizange sibe lamakhadi okukhulekelwa ubusuku obedluleyo. Umoya ongcwele wahamba phakathi kwabo labo ababengela amakhadi okukhulekelwa. Futhi ngibone izinto eziningi engingakhulumanga lutho ngazo ngoba bengingazi loba kwakunjalo kumbe hatshi. Kwakulokhu kumnyama phezu kwabo futhi ngakuchiya kunjalo. Angizange ngibe kwazi, kwakungasoze kwenze kuhle ukubabiza loba yini akuchoyo. Kuqondile, ngakho lalela lokho akuchoyo. Manje lithelo bekungoJ J inombolo yokuqala. J inombolo yokuqala, ngubani olekhadi lokukhulekelwa? Phakamisa isandla sakho. Ufanele ube uphambanisile ndodana, kumele kube yi oh ngiyaxolisa. Oh emuva lapho emdulweni ngemuva, buya phezulu lapha nina. Bayaletha amakhadi lawa phansi khathesi. Umfana umfowethu Borders ngombe uBhili oyedwa kwezinye izikhathi, bonke bobabili bayahlanganisa amakhadi lawo phambi kwenu futhi ke balinike ikhadi lakho loba yini okufunayo. Asikwazi nje baphongu lowo angathola inombolo lesihlalo futhi lowana athole inombolo lesikhombisa, lowo athole inombolo lechumi lanhlanu futhi lowana amachumi ayisifica munwe munye lanhlanu futhi kasikwazi. Futhi njalo lapho ngibuya ngiya loba ngapi okubekwa khona inhliziyo yami, ngibiza kusukela lapho kungenani ukuthi kungapi. Ngiya nje nxa ngisithi kwezinye izikhathi ngiyabala ukuthi bangaki edwendweni futhi ngikugabanise ngalaba abakulolu dwendwe futhi ngithole impendulo. Uyabona futhi nxa ngingakwenzi ngani nje ngiya loba yini okubuyayo engqondweni yami kuqala. Ngiyabiza inombolo yakuqala J, inombolo yesibili, inombolo yesibili, inombolo yesithathu, inombolo yesine, inombolo yesihlanu, inombolo yesithupha, yesikhombisa, isificaminwe mbili, isificaminwe munye, ichumi. Mababuye bona kunye kubili kuthathu kune kuhlanu kuyisithupha kuyisikhombisa kuyisificaminwe mbili kuyisificaminwe munye kulechumi. Lokho kuhle, iyo indlela. Buyani Kuhle. Manini owokuqala? Uhambe ngenye indlela. Kade ngi owokuqala, owesibili, owesithathu, owesine, owesihlanu, owesithupha, owesikhombisa, owesificaminwembili, owesificamunwemunye. Kunjalo, manje lapha, nanku lapha, ichumi. Ukulungile. Ichumi lanye, ichumi lambili, ichumi lantathu, ichumi lane, ichumi lanhlanu. Labo ngabanye abahlanu. Kunye kubili kuthathu, kune kuhlanu. Ukulungile. Lokho kuhle.
16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Only see 4.
Ichumi lesithupha, ichumi lesikhombisa, ichumi lesificaminwembili, ichumi lesificamunwemunye, amachumi amabili. Kunye, kubili, kuthathu, kune. Ngibona abane kuphela. Amachumi amabili, amachumi amabili. Uphendulile na? Kulungile. Manje, asifuni ukuba simise abaningi kakhulu sikhathi sinye. Manje, nxa siqeda ngalaba futhi siphangise okweneleyo, siza kuya kwamanye amaningi. Kasibizi, mhlawumbe kasizameni amanye amalutshwane, asizameni amanye amahlanu, amachumi amabili lanye kusiya kumachumi amabili lanhlanu kubo J. Kabasukume nxa lithanda, amachumi amabili lanye kusiya kumachumi amabili lanhlanu. Kunye, kubili kuthathu, khonale emuva. Kune, kunye, kubili kuthathu, kune. Lokho kuhlanu, kuhle manje. Asimeni lapho, kulamachumi amabili lanhlanu emzileni. Futhi, bayafola phezulu, kusehla lapha. Manje, ngizacela ukwenzela into eyodwa. Lingangipha okugcweleyo kwenu, banini uNkulunkulu ukulalela kwenu okugcweleyo okwemzuzu elandelayo elichumi lanhlanu. Elichumi lesithupha, lingakwenza lokho. Futhi lingakwenza lokho. Vula inhliziyo yakho. Manje kumbula lokho engikukhulumileyo. Ungakuvumeli kukweqa njengamanzi ewela emhlane wedada, njengesitho sakudala esikuchoyo. Ungakwenzi lokho. Ukunakaneni lokho. Uba ngilitshela olunye ulutho olungekho embhalweni. Futhi lesithembiso sehola ulomlandu ukuthi ubone umphathi lapha uthi ubuye ungitshele ngakho. Kunjalo angifundisi lutho kodwa lokho okuselizwini. Futhi nxa ngingahlala kanye lalelo lizwi, futhi nxa ngingathi kungaleyo ndlela, futhi uNkulunkulu ukuseBhayibhelini uba ingilosi yenkosi ingangitshela olunye ulutho olwalungekho eBhayibhelini, kuyabe kungayisiyo ingilosi yenkosi. Kunjalo akazake ngitsho lasikhathi sinye angitshele olunye ulutho kodwa lokho okwakuselizwini lelo, futhi liyangifakazela. Akazali atsho into eyodwa phakathi kwamakhulu ezinkulungwane lezinkulungwane lezindimi zomhlaba. Sowake lasikhathi sinye wakhuluma ulutho olungayisilo, kumbe akhulume ulutho olungazange lugcwaliseke. Lalelani, buzani umphathi futhi labo lapha lokhu elikubonayo lonke lapha ngokuncane kwecelela lokho. Kuqondile lokho na, bazalwane? Ngani phandle lapho futhi laphandle empilweni efihlakeleyo lapho athi khona hamba phansi endaweni leyo futhi ubone lokhu, futhi lokhu ukuzagcwaliseka, futhi ukhulume lokhu phansi lapha kokuphela nje isikhathi sonke. Bona umnyaka uqala futhi kuphela. Abantu kubalaleli babona izinto ezincinyane kodwa khathesi nxa lingahlonipha. Manje ngabe umuntu wonke okulowo umzila wokukhulekelwa emile lapha esingazaniyo, phakamisani izandla zenu nxa singazani. Kulungile. Bangaki phandle lapho abakwaziyo ukuthi kangazi lutho mayelana ngawe, phakamisa isandla sakho manje lapho. Ngiyabonga. Angilandaba ukuthi ungaphi, nxa uphezulu kubhalikhoni, emuva emdulwini, phansi kudlula lapha, loba ngaphi okhona ngizaku. Manje lokhu kuhle kini, lokhu kulusizo lwenu. Bona lokhu ukungokosizo lwenu. Bengicabanga ukuthi lo kwakungumzukulu wami okade ekhuluma lami khona manje, kodwa bekungayisuye ngilo mzukulu omncane lapha kwenye indawo lobu busuku ongaba ngako. Futhi bengicabanga ukuthi kwakunguPawulu omncinyane uhlezi esithi uzabuya ame lapha kupulatifomu angitshumayelele futhi akala minyaka emibili ubudala. Ngicabanga ukuthi lo mfana omncinyane udinga umamakhe. Ngakho khumbulani, ngizama ukulisiza. UNkulunkulu uyakwazi lokho. Ngizama ukulisiza. Bona manje khangela, ngifuna ukuthi lincedakale nxa engabuya phakathi kwethu. Manje cabanga ngakho, ubuntu bukaJesu Kristu busebenza enyameni njengalokho wathembisa ukuthi uzakwenza ekugcineni. Bangaki abakwaziyo ukuthi wakuthembisa lokho, njengalokho okwakuyikho phansi lapho eSodoma, lapho ingilosi kanye lomhlane wakhe ufulathele. Futhi lo kwakungunkulunkulu. Liyakholwa ukuthi lo kwakungunkulunkulu? Bangaki abakholwayo ukuthi lo kwakungunkulunkulu? Qiniso, kwakunguye. IBhayibheli lathi kwakunguye, futhi yena uJesu wakhuluma ngakho. Manje nanzelelani, manje wena phandle lapho ongela khadi lomkhuleko, ngifuna ukuthi ungenzele olunye ulutho loba ngapi okhona. Manje khumbula izinto lezi, khangela lapho ukutshela ukuthi usilisiwe, kumbe lokho okukutshela ukuthi ukwenze, khangela lokho okukutshoyo. Nxa kukutshela nje lokho yikwakha ukholo lwakho, futhi-ke lapho ukholo lwakho lufika endaweni, wena finyelela lapho wamukele uNkulunkulu. Kayisini ngoba ubaba osezulwini uyakwazi. Ngiyakhangela phansi emzileni lo lapha, angiboni muntu oyedwa lo engimaziyo, angiboni kodwa phose abantu abangaba babili kumbe abathathu, ukubalaleli bonke labo engibaziyo. Futhi angikwazi njenga khona khathesi ngingatsho ngitshengise oyedwa. Ngiyakwazi ukuthi uEdmund Way kade elapha imizuzu edlulileyo. Ngicabange ukuthi ngimbonile futhi ngikhuthile. Uba ngingaphambanisi, ngiyabona umunye umuntu engimaziyo, indoda lomkakhe, lenkazana encinyane okuthiwa nguFritz Enger ovela phezulu e-Ohio. Ngabe lo ngabe kungumfowethu, umfowethu Fritz Enger ohlezi sengathi ukhokhobele kancinyane lapho. Lo ngumfowethu lodadewethu Fritz Enger abavela e-Ohio, abangane bami. Futhi ngaphandle kwalokho ohlezi emuva lapho ngibona ngaseceleni ngapha indoda endala eyakumathumi ayisificamunwemunye lambili iminyaka yobudala, ngebizo lokuthi William Dow. Yena lomkakhe ungumongikazi William Dow e-Ohio, umngane wami sibili kungasikude. Wayele iminyaka engamathumi ayisificamunwemunye lanye ubudala, wayelokwehluleka kwenhliziyo, ukuma kwenhliziyo, futhi umkakhe wangibiza ukubuya khona ngokuphangisa. Waye sesifa khonapho, futhi ngokade engumngane wami omkhulu wesifuba kimi. Endleleni yami ukuyambona ngangikhathazekile, futhi ngama, futhi elinye lamavili ami laphuma emzileni, lalikuma nje amavili ami abe yiziqephuqephu. Futhi ngahamba esitishini seTexico ngathenga amafutha okuhambisa imota, futhi baphuma phandle bayikhangela. Futhi ngakhangela phezulu, futhi ngabona umfowethu Dow ehamba ebandleni lami eqhawula isandla sami. Ngathi dumisa inkosi, futhi ngakhangela emuva ngalindela, futhi nango esehla phansi esitaladeni, futhi waqhawula isandla sami. Ngahamba kuye ngabona udokotela wakhe umJuda omncinyane, kumbe indoda eleminyaka iphakathi laphakathi, indoda engumJuda. Futhi ngathi unjani yena dokotela? Wathi akala ngitsho lethuba lokulwa. Wathi uphansi kwethende yomoya wokuphefumula. Wathi uza kufa khona lapho. Wathi khumbula uleminyaka engamathumi ayisificamunwemunye lanye ubudala. Ngathi yebo mnumzana. Wathi ukuyikwehluleka kwenhliziyo okupheleleyo akulalutho olungenziwa. Wathi sokuyisikhathi sokuhamba. Futhi ngathi yebo mnumzana, kodwa hatshi akahambi yikho kuphela. Ngangena phakathi ngafaka isandla sami phansi kwethende. Ngathi mfowethu Dow uyangizwa na? Wakhangela phezulu kimi. Manje sibili ebizweni lakhe ungumjemeni D-A-U-G-H, futhi ngikubiza ngokuthi Dow. Bona futhi ngafaka isandla sami phansi kwethende. Futhi ngathi uyangizwa mfowethu Dow? Wathi yebo. Ngathi awuhambi. sengibonile kudala ukuthi awuhambi. Iviki kusukela lapho ngimile ebandleni lami, ngubani wabuya ehamba phakathi kwebandla kodwa umfowethu dawo. Ngachiya umhlangano ngahamba emfuleni endaweni okudlelwa khona ukuyakudla, kuthi lapho ngiphuma emoteni futhi ngihamba esitaladeni, nango esiza umfowethu dawo kanye lesandla sakhe siphandle. Leyo imibono ayehluleki, futhi leyo ndoda eleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lanye umudala, futhi elandela yonke imihlangano owawuseCalifornia. Ungaphakamisa isandla sakho mfowethu dawo ehlezi lapho ukuthi abantu babone lokho isotsha leqiniso eliyikho khathesi lapha uhlezi khona lapha. Ubona iminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lanye ubudala, futhi uyalandela wonke umhlangano lapho ngisetabhanekeli uyachayela amamayila angamakhulu nsuku zonke ukuzongizwa ngichumayela intshumayelo encinyane ukuthi abuyele uNkulunkulu. Ukuza kuba ikukhanya ngesikhathi santambama. Ungathi ngelinye ilanga ngikhuluma layo, ngathi ngingawenzelani mfowethu dawo isicelo esisodwa nje mfowethu Branham, lapho esiza ngifuna ukuhamba laye. Ngathi ungakhathazeki, lokho kulondekile. Sibili, manje indoda yabuya iyabhabhathizwa. Oh, yabuya futhi yemukela ubhabhathizo lomoya ongcwele, lento yonke isisebenzi esimangalisayo sikaKristu. Manje ngizacela umuntu wonke enhlonipho yonke ukhangele ngakule indlela futhi ukhuleke. Manje bangaki abafundisi lapha abakwaziyo ungumpriesti omkhulu bona khathesi lo ongathintwa imizwa yobuthakathaka bethu? Awu, nga engofanayo izolo namuhla lanini nini, futhi lo mpriesti omkhulu ofanayo oza kwenza ngendlela efanayo kuphela yena omzimba wakhe use esihlalweni sikaNkulunkulu. Bangaki abakwaziyo lokho? Umzimba kaJesu usesihlalweni sikaNkulunkulu, kodwa usebenzisa umzimba wethu ukuzibonakalisa ngokwakhe. Ngathi njengalokho akuthembisayo uza kwenza, imisebenzi engiyenzayo liza kuyenza lani. Ngizalicela ukuthi lihlale lithule lihloniphe. Khangelani, kulekani. Manje Baba osezulwini, ngizamile ukuba ngohloniphayo njengalokho engikwaziyo ukukwenza mayelana ngakho. Manje nje ilizwi elivela kuwe khathesi Nkosi, futhi ke makuthi elithuleyo ilizwi elincinyane lehle phansi kulumbuthano futhi lethi kuyimi lingesabi. Siphe khona Baba, futhi ngiyazinikela ngokwami kuwe kanye lombiko lo outhunyayelweyo lobu busuku kanye lelizwi lakho liqiniswe. Kawudingi ukuthi ukwenze, kodwa nxa ukwenza khona ukumbe wenza ukwenze ngoba lokho wakuthembisa ukukwenza. Ngiyakhuleka ukuthi uza kukupha lokhu ebizweni likaJesu. Amen. Futhi wonke umuntu ngokuhlonipha okukhulu, ngokuhlonipha okukhulu nje. Kanjani manje ngizalinika umbhalo lapho siqhubekela phambili kuba inkosi ikwenza angikwazi, kodwa futhi ive ngichumayela njengalokho. Bona lolo ngolunye uhlobo logcobo, lolo ngolunye uhlobo logcobo, lokho bekuyisibusiso nje. Lokhu yinto eyodwa nje ukuyasusa impilo khona kuwe. Manje ininalime lapha angikaze ngimbone empilweni yami. Asazani na, ngiyakholwa uthe isikhatshana esedlulileyo bengingakwazi. UNkulunkulu uyakwazi, uyangazi mina. Uyakwazi ukuthi lokho esikumele lapha khathesi siza kuphendulela esukwini lokwahlulela. Uyakunanzelela lokho. Uyakwazi ukuthi lokho esikwenzayo khathesi uNkulunkulu uzasenza ukuthi sikuphendulele phezulu lapho. Ngitsho lokho nje okwesizathu. Manje nxa inkosi uJesu ingangambulela lokho okwenzayo, lokho okusengqondweni yakho kumbe enye into enjengalokho, uza kukholwa na? Kuzamele ukukholwe lokho, awusoze na? Liza kukholwa phandle lapho lina balaleli. Manje sima nje njengomfazi emthonjeni wenkosi yethu, indoda lomfazi behlangana okwesikhathi sokuqala. Bona sesilapha sihlanganela oko lo nguJohane ongcwele isahluko 4 manje nga umoya ongcwele ungathi nga ulapha ngokomunye umuntu nga ugula nga kulehlupho lekhaya nga kwezinhlupho zemali loba kuyini okuyikho angilalwazi kodwa yena ulalo kodwa angadalula imicabango esenhlizweni yakho olelizwe angikwanisi ngingumuntu wethukile nje kancinyane futhi yiso isizathu ngisenza lokho uyabona
that's one of your troubles it's nervousness that's right
lolo ngolunye lwenhlupho zakho ikwethuka kunjalo futhi ulomkhuhlane wethukela
enye
into embi ngawe kunjalo inhlupho izinto eziningi nje zimbi kuyikho lokho na nga kuyikho bakamisa isandla sakho bona uyakholwa ukuthi uza kusilisa uyakholwa manje ukwethuka kwakho ukubangelwa yibudala bakho bona kodwa manje konke lokho ukuza kukuchiya futhi ngiyakholwa ukuthi ngokukholwa Sizahamba eCalvary sibe lokujovelwa kwegazi manje lokho yikho kanye akwenzayo watshela umfazi emthonjeni lokho okwakulihlupho lwakhe olwakhe kwakungamadoda amaningi kakhulu olwakho lelo yini ngiyacabanga kwakuyikwethuka ukuthi lezi zinto ezimbili kumbe ezintathu ezingalunganga ngawe yikho kanye akusikho na into efanayo manje lapho esiza kuSimoni wamtshela ukuthi Waye ngubani uyamkhola uNkulunkulu engangitshela ukuthi ibizo lakho ngubani ukungakwenza ukuthi ukholwe kakhulu na ukuza kwenza Ngikosazana strong stout ungakholwa na hamba uye kholwa futhi uzokuphelile konke Amen Woza uyakholwa futhi ngingumfokazi kuwe akangikwazi uNkulunkulu uyakwazi uyakukholwa ukuthi engakwambula kimi lokho uhlupho lwakho oluyilo futhi nga ekwenza khona ke inkosi uNkulunkulu abusiswe kuliqiniso lokho na manje akufanelanga ukukhathazeka bona lo nguye bona okuzwayo lokho kulungile ushutshwa njalo yisimo sokwethuka ukungahlaliseki kwengqondo futhi Udabuka kalula futhi uhlutshwa luhlupho lwesinye enye into iphambanisekile ngesibindi sakho futhi ulegazi elilutshwana yikho kanye ulenye into kuqhubeka kusiba indoda ebonakala lapha uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engakusilisa asilise indoda yakho futhi amenze asile ucabanga ukuthi uhlupho lwesisu luza suka futhi uza kuphila yikho lokho abulawa yikho hamba uyebeka izandla zakho phezu kwakhe umtshele njalo uthi kuza kuzamchiya ngingumfokazi kuwe inkosi uJesu iyasazi sobabili akasazi na uyakukholwa ukuthi uNkulunkulu angakwenza usile uba inkosi uJesu engambula kimi izinto lezo ezi ukuthi Lokho okusenhlizweni yakho uyakukholwa lokho ukuthi uza kwenza uphile ube lohlupho ulo uhlupho lwenyongo okwento eyodwa futhi enye into ukubangele isinye sakho ukuba lezilonda kodwa yikho lokho udokotela wakho akuchoyo manje enye into yile ukuthi bafuna ukukuhlinza lokho yikho kanye Gayisilo iqiniso na manje uyakholwa ingakweqa lokho ucabanga ukuthi ukholo lwakho lukuye manje yakwazi ukuthi lokho kayisini engikwenzayo lokho uyakholwa ngilungile hamba futhi njengokuba ukholiwe ngakho ngakube njalo kuwe asazani omunye lomunye ngiyathemba inkosi uNkulunkulu iyasazi sonke sobabili uyakholwa uyenelisa ukukwambula kimi izinto ezingakusiza wena uyakholwa ukuthi uza kwenza ngithi ukuqondile lokho kuhle kakhulu lokho kuhle sibili manje ulezinto ezinenyi ezimbi ngawe ezinhlupho ezineni lezinto futhi okunjengokukhwehlela futhi awukwazi ukuqeda futhi uyethuka sibili futhi lokho lokho yikho njalo ke kulomthwalo enhlizweni yakho futhi lomthwalo ngomunye umuntu okuyindodana yakho futhi kuba lo lohlupho uhlupho lwangekhaya yena lomkakhe bahlezi bephophothelana futhi beqhubeka ukuthi ulomthwalo ngakho kunjalo manje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi ukuza kuvuleka futhi kuhambe uyakholwa khathesi inkosi ikubusise unjani numzana ngingumfokazi kuwe futhi ungumfokazi kimi futhi sokusiba imibono khathesi ngiyabona kukhanyeleka njengokuthi indlu yonke nje iba lokukhanya sengathi isavunguzane sibhoda bona kodwa uyakholwa ukuthi inkosi uJesu engambula kimi lokho okumeleyo lapho uyakukholwa ukuthi angakwenza ngiyakukholwa lokho futhi ngikhuluma kuwe nje ukukubamba lomoya wakho yikho kanye engikwenzela khona bona angikwazi ngakho kufanele kube ngenye into engaphandle kwami ukuyenza ukumele ngizisuse nje ngokupheleleyo kude lami ukuthi azenzele ngokwakhe uyazwisisa manje into eyodwa bulawa isimo sokwethuka esikhulu futhi lesi simo sokwethuka sibe lesikhathi ukunjalo uthi leso simo sokwethuka sesikubangele ukuba lesimo somfutho ophezulu kwegazi futhi uthi ube lesifo sokoma uhlangothi yikho lokho shono ungumthumayeli kumbe ungumthumayeli manje ungumthumayeli ngikubone usima kuphuluphithi khona-ke woba lokholo kuNkulunkulu futhi lokho kwethuka kuza kuthiya bonke abathumayeli balakho lokho uza kuba kahle buyela kuphuluphithi yakho futhi ulalele uNkulunkulu futhi uhlale kulelo lizwi uJesu Kristu uyakholwa uhlupho lwakho lomhlani lukuthile uhlezi esihlalweni uyakukholwa kulungile mnumzane manje-ke qhubeka uye phambili usithi ngiyakubonga Nkosi woza nina kunjani uyangikholwa ukuba yinceku yakhe kulungile uyakholwa lolo hlupho lwabafazi uhlupho lwabesifazana luza kukuthiya uyakholwa khona-ke qhubekela phambili uthi ngiyakubonga Nkosi uhlupho lwezinso uhlupho lomhlane emhlane wakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kusilisa futhi uza kwenza uphile kulokho uyakholwa ukuthi uza kwenza uphile kulungile thatha eyakho woza Nkosikazi ngingumfokazi kuwe uba ngingazange ngitsho lutho kuwe lakancane ubungakukholwa ukuthi ubukho bukaNkulunkulu bulapha ukusilisa abagulayo ungakukholwa awu nxa ukukholwa uhlupho lwakho lwesisu sengivele ngakutshela uyabona sokuhambile ngikutshelile bona ungabe unjani mnumzane uNkulunkulu uhlala enhliziyweni futhi inhliziyo yakho ibitshengisa lapha kungasikude imbi uyakholwa ukuthi uza kuyenza ibenhle hamba endleleni yakho futhi ukukholwe uNkulunkulu akubusise uyakholwa uzayenza ilunge ulokwethuka kukubangele waba lohlupho lwesisu ezilonda esiswini kuyakuhlupha emva kokudla uyakholwa sekuhambile konke khathesi hamba uyezitholela okokudla kungathi kunzima kuwe ukuphakama umhlane ukukukhathaza sibili kakusayi kukuhlupha futhi nxa ungakholwa ungakholwa okulungile qhubekela phambili futhi makuthi inkosi uJesu ikusilise ngokugcweleyo kuyini owethuka ngakho qhubeka nje uthi kangisayi kwethuka njalo uthi kawusoze wethuke hamba futhi ukholwe kulungile mnumzana woza Nkosikazi manje umfazi wase-Ethiopia le ndoda emhlophe bonakani njengenye into enjengalokho eyahlangana kulolu suku uJesu babelobandlululo njengalokho ababejwayele ukukwenza eningizimu kodwa akasiselakho njalo uJesu wabazisa ukuthi abantu bonke babengabantu bakaNkulunkulu okwakungela mahluko bona loba wayengumJuda kumbe umSamariya manje nxa uNkulunkulu engakusizi khona manje lowo mkhuhlane wamathambo uza kwenza ube yisilima kodwa uyakholwa uza kukusiza akuphilise njengalokho umfazi akwenzayo hamba endlini yakho futhi utshele abantu bakho lezo zinto ezinkulu uNkulunkulu akwenzele zona kulungile manje kulodokotela oselungiselele ukuhwatsha ingqamu
Just a moment. It wasn't this woman. Now, just a moment. Everybody reverent now. This Satan tried to do something.
Okwesikhatshana nje. Bekungasuye. Lumfazi. Manje. Okwesikhatshana nje. Wonke umuntu. Ahloniphe khathesi. NguSathane. Uzama ukwenza enye into. Nanku lapha. Ithumba. Ithumba. Lonke lobabili. Kunjalo. Ulethumba. Ulethumba. Futhi. Lalo Deveni ehlaba umkhosi ukuze ancediswe kuvela kumunye. Kodwa umoya ongcwele uhlaba umkhosi lawo. Ubani ozamkholwa yena? Ngulini. Sukuma usuke kulowo mbheda nkosikazi. Akama uphume kulowo mbheda. Sukuma uphume kulokho. Uthi ukholwe. Hamba umkholwe yena. Khathesi. Amen. Uyakholwa. Zonke izinto ziyenzeka. Uyakholwa. Kanjani wena? Phakathi kumbuthano. Ngasiphakameni ezinyaweni zethu khona khathesi khona khathesi isikhathi sokukwenza akuthi wonke umuntu onkolonkolo alibusise makuthi wonke umuntu asukume ezinyaweni zakhe khona khathesi phana uNkulunkulu udumo phakamisani izandla zenu ngiyakubonga Nkosi Jesu siyakudumisa ngobukhulu bakho lokusilisa kwakho abagulayo.